Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2023 ngukeino okumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ukubona izochothoza ibandla lezanpf ngoba inkulumo zankhona ezigqathisa sibusibili ongani sibusibili nanti inansi studio sebandla.
Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka engamajumi amabili usakaza eZimbabwe.
Ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti ayithintwanga.
Uhulumende uthi usevale okwesikhatshana ama-bank accounts alabo okuthiwa bathaphuza igolide leZimbabwe abalithengisa okungekho emthethweni kwamanye amazwe. Kuhlelo oza Friday namhla njengoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezulu kwenyathelo eselithethwe lugatsha lwebhanga elikhulu leZimbabwe ole Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit olokubamba impahla yabanye njalo abantu abane abaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera bechasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Abasolwa laba babalisa umnumzana Kamlesh Patney, uEwan McMillan, Hubert Angel, lo Simon Rudland, unobhala wogatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana, wazise ukuthi abanye babantu laba bazabotshwa kusikhatshana esilandelayo. Abanye asebethathelwe amanyathelo afanayo libhanga elikhulu, umnumzana Clopas Chilolo, David Chiroji, Mehluleli Dube lo Frederick Kunaka. U-Angel lomunye asebenza layo umnumzana Ricky Dulan, baphuma kufilimu betshela intatheli izindaba zeAl Jazeera ukuthi basebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa kumsebenzi yenkohlakalo. Lanxa abanye besithi ukubanjwa kwenotho yabantu laba kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukujezisa izigilamkhuba ezihuquluza inotho yeZimbabwe, abanye bathi abakuthembi lokho. Sixoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khula Hove.
Le documentary sitshengisile ukubola ukukhona eZimbabwe nxa sikhuluma ngezomnotho. Sizwe kuthiwa lo mongameli uyakwazi lokho okwenzakalayo, uyakuvumela njalo nguye okukhuthazayo ngezinye indlela ngoba ku-part 3 undoda uthi uma umongameli esekwazi lingena lingaso abantu abazogezisisa emalizini zokusela kodwa lingabantu abangama-investors. So ukuqala indaba leyo ukuthi Zimbabwe is open for business, indaba leyo ukuthi kulabantu abaningi abazayo eZimbabwe bezothuthukisa umnotho, sekuthandabuzwa ukuthi kambe bonke laba bantu babuya sebebi bezothuthukisa umnotho kumbe babuya bezohuquluza njengalapho esesibonile ngamaviki lawa amathathu adlulileyo. Umongameli kumbe sithi uhulumende uqale ezama ukuyitshaya iziba ley'ndaba, uqale sithi yena nabantu nje abafuna ukungcolisa ibizo lakhe. Kodwa kancane kancane sabona sekuphuma i-statement ezithi zona uhulumende uyayi-investigator kumbe uyaluphenya lolu ndaba.
Sizabona kubotshwa mpela ingqungquthela yini ezihuquluza igolide leZimbabwe kumbe sizabona uhulumende egegelela imbuya etshiya ulude?
Kuzaba yiyona leyo ejayelekileyo ukuthi uhulumende uzabopha oyedwa kumbe ababili abangelani lakho sibili. Kathe sivini ungakhangela indaba yokuvalwa kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibili okuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-account ayithintwanga elakhe ibizo kalikhulunywanga kulawo a-affectiweyo. So sesihle sibona khonapho ukuthi asonto urhulumente azimisele ukuyenza ngokuphelela kuyinto nje urhulumente ayenzela ukuthi kuthiwe lathi sazama okuncane.
Umlumzana Khula ove ligqwetha ubexoxa ecingweni lo ntunkameli inkomo weStudio 7 ekwelebhilithane. Kusenjalo amalunga ebandla lezaphu atshengisele namhla phandle kwendlu yokukhonza uNkulunkulu yeSpirit Embassy kwele South Africa ekamnumzana Hubert Angel odlelana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. U-Angel uphuma kumabonakude wabezindaba abe-Al Jazeera eveza ukuba ulakho ukuncedisa ekuntshontshweni kwegolide esekelwa nguMnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Hayi, uhambe kahle kakhulu, bazile abantu kodwa abazanga ngendlela ade sikhangelele kuyona ngoba thole umlayezo singakafiki ukuthi abantu laba sebekhanselile into yabo i-change. Kodwa bafikile abantu sasengisela sibili ama-onozindaba bebekhona imeseji ede sifuna ukuyidlulisela eyokukhonona kwethu ngodaba lokutshontshwa kwegolide ekhaya. Sibone ngani ifikile lapha imeli yekhona.
Kutho ukuthi bona kade bengekho abesonto yona leyo eka Angel.
Akukho lampukane ebuyileyo namhla lapha debe mele behlangana khona. Bavalile konke kwabangxi, batholakala kungela muntu, le security ibingekho mbala. Okutshengisela khona ukuthi izifiso zethu zigcwalisekile ngoba vele befuna ukwenza ukuthi kwenzeke lokho, bathole i-message and bayithole.
Abakade bephatheka kutshengisela khonokhu ngabe bandla lezaphu kuphela kumbe bekungamabandla atshiyeneyo?
Iningi labantu ade bekhona ngabezaphu kodwa kukhona abantu abangalamabandla abawameleyo ama-ordinary citizen abade bekhona.
Pakumaphephandaba eZimbabwe i-Herald bathi bona yena uHubert Angel kanye loSimon Rutland labo abathintwayo kufilimu le e-Al Jazeera kubikwa sebefrizelwe kumbe sebethathelwe izimali zabo. Ukubona kuliqiniso yini njalo kutshengisela ukubana uhulumende uzama ukulungisisa udaba lolu?
Ngubani wena omaziyo ole bank account eZimbabwe? Cabanga ukuthi umuntu olengqondo ezipheleleyo angathatha imali yakhe ama-US dollars afake ebhenki yeZimbabwe? Ibadlala ngathi nje laba bantu ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account yani yebhondi. Bazama nje ukuthi uzulu wonke nje emhlabeni ecabanga ukuthi bakhona abakwenzayo. Ayikho le. Imali zabo zonke zise-Dubai, zise-Switzerland. So akule ayikho le ukuthi ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account kulubani owathatha imali yakhe afake ezweni leZimbabwe? Badlala ngengqondo zabantu nje.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxe la eseJohannesburg kwele South Africa. Sekuyiminyaka engamashumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe. Abalaleli kanye labamela amabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imbono yakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamashumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho. Abantu abaningi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazi weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu.
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela umsakazo khona.
Umnumzana Malaki Nkomo ilunga lezanu PF uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ubona izochothoza ibandla lezanu PF ngoba inkulumo zangkhona ziqalisa sibusibili ngokungani sibusibili nanti i-Nancy Studio sebandla le-opposition. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sagcina sesinanzelela ukuthi hayi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma lalolu hlangothi oluphikisayo iyahamba futhi uhulumende ikhulume nibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani ukuchathisele ngihamba ledingisisa ukuze inkokheli zeZANPF liyadingisisa futhi njalo la kuhulumende bachaze ukuthi kuyini okwenzakalayo. Studio 7 siyabonga kakhulu.
Umnumzana Albert Mhlanga, umlaleli kaStudio 7, ulombono ofanayo.
Sichayela ihlombe iStudio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20 isebenza lathi, isebenza leZimbabwe lozulu wonke. Sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyeli ukuthi kwazakale lobugqiligqili obenzakalayo eZimbabwe ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7.
Unkosikazi Patience Sibanda, omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
iStudio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni labantu basemaphandleni benelisa ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balutshwana benelisa ukuthi bethole indaba. iStudio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17 ePhumula ekubandla le-CCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.
Halelisa abe-Studio 7 ku-20th anniversary. Sisithi halala. Umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso. Konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezithiyeneyo zinjalo. Eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi.
Umsakazo weVoice of America Zimbabwe Service, owaziwa ngokuthi iStudio 7, wasungulwa ngomnyaka ka-2003. Injongo yomsakazo lo ikwethulela uzulu indaba ngokugcweleyo kungelabandlululo, kungabe kungokuphathelane lezombusazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo loba eziphathelane lozulu. Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni elesithupha kusiyafika kwelesikhombisa 6 a.m. to 7 a.m. kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 p.m. kusiya ku-8 p.m. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje sike sizwe abalaleli bekhuluma ngomsakazo weStudio 7.
Siyabonga bathandekayo basakazi nabalaleli bakaStudio 7 okhulumayo nguPetros wakwesibanda ngokwakha ngiyakhele eGwanda okwamanje ngokomsebenzi kwelaseSouth Africa. Engiyajabula ukuba khona egroupini ekaStudio 7 ehlanganisa 20 years namhlanje isinika indaba ezimnandi eziqondane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Engikukhuthazayo ke kwabasha, asibambeni kanjalo sekeleni ukubandlululana kwemihlobo. Obabamkhulu bethu kanye nabo babo Joshua Mqabuko kaNyongolo ukuze bebe lamandla okukhipha amabhunu babebambene ngokuba ngamaZimbabwe nayi ngemihlobo.
Salibonani umthwakazi. Awu siyakhalazela Studio 7 indaba zakithi iVoice of America yamaNdebele. Mina ngingiqondisi uNkomo Isibongo, ngizalwa endaweni yaseNkayi eNkupha. Ngithanda ukujabulela kakhulu ngihalalisela i-20 years ye-Studio zakithi singamaNdebele. Ngithanda ukubonga kakhulu le mlayezo lendaba esizithola usuku ngosuku, umsebenzi omuhle abasenzela wona abaphathi be-Studio 7, labasebenzi abasebenzela iStudio 7. Ngeke ngibasho bonke ngamagama ngoba baningi. Into engayidlulisa manje ngithi mina, hayi sekunjalo kuStudio 7, sithanda ukubonga kakhulu. Nanku lana eSouth Africa sesihlangene nabakithi amaZulu, sesinendlela yokuthi manje sakhe ubudlelwane ngoba vele siyifamily eyodwa, siyimthwakazi. Sesicelile kakhulu ukuthi basamukele izikhalo zethu ukuthi badlulisele phezulu kukhongolosi ukuthi izikhalo zethu zizwakale njengamaNdebele ukuthi singaphathwa njengabantu bokuza kule ndawo ngoba kusekhaya.
Haleluya. Nami ngithanda ukuthokoza kakhulu ukufikisa 20 years iStudio 7 if isinikela indaba zesiNdebele nesiShona. Namhlanje singolosihlanu, sithokoze kukhulu kwambala, sithokoze kukhulu uzimo uNkulunkulu wakhamba nathi, even nami ngathoma ukulalela iStudio 7 2006. until namhlanje ngiyathokoza kakhulu ukubona umsebenzi uyenzwa nge Studio 7 VOA Ndebele, Studio 7 VOA Shona, ukhuluma ngesona nisindebele into le ndihle kwambala. Ngithanda ukulibonga nonke nina nisilethela indaba. Akuna longi zothi longu i number 1 or loyi number 2, nonke ni number 1 niyenza umsebenzi wenu kuhle.
Igama ngubongani umfokankomo, ibizo lami ngubongani wakonkomo. Ngizalwe eNtabazinduna esigabeni sembelesini, ngafunda enhlambabaloyi eprimary nasesecondary. Ngasuka ke ngase ngiyaqedelisa ukukhula kwami ngisesengumfana endaweni yasesi eyaselupane kunkosi uMabhikwa. Ngisuka kunkosi uKhayisu Ndiweni. Ye hayi, siyabonga. Sikhule vele mina ke uStudio 7 ngamfundiswa ngumalumami obekuthi ngazo zonke isikhathi bethatha okulugabhana kwewayelesi kwakhe umntole sehlezi edale ephandle eziko esekubophela intambo kuyi-aerial ukuthi kubambe i-network iwayelesi bambe. Ngafunda khonapho ngo-Studio 7 kwaze kwafika lamhlanje. Angisekho ngokokuthi ngiselizweni lokuzalwa kwami. Bengasuka lami ukuthi ngizophandaphanda kubomakhelwane kwelasemzansi. Bengikwazi ukuthi noma ngingatholanga ukuthi ngifake intambo njengomalumami, kodwa bengikwazi ukuya ku-intanethi ngigugule ingitshengise inews engifuna ukubazazi. Ngase ngijabulela khona ukuthi manje sokulula, senguthola ku-easy ukuthi manje ngikhathesi ngikwazi ukuthi ngilalele noma nge-WhatsApp yami nahamba kuphela ngizithole indaba ziphelele ezizongitshela iqiniso. Lokhu engiyibambile nanamhlanje lakhathesi nje ngiyakwazi ukuthi kumele ngizilalele ngo-7 ekuseni. Lasemsebenzini wami sebekwazi ukuthi ma ngifika nje noma ngisebenza ingizilalele khonapho eduze kwami. La ma ngifika endlini kwachaya nje u-7 sengibona ukuthi nginamathelefonini ngilalele kuphuma amaqiniso. Ngiyabonga.
Labo ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 besichayela ihlombe. Iningi labantu abahlala emadolobheni lithi lonyaka lehlulekile kwethekelela izihlobo labangane emakhaya ngekhefu lephasika njengenjwayelo ngenxa yesimo somnotho esingamanga kahle eZimbabwe. Ngobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Ngesikhathi lesi sekhefu lephasika kuba yisiphithiphithi abantu bebunyonyo ezindlu zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangani. Ngobulawayo kuthule endaweni eziningi, umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuya elupane ukuyabona imuli. Uthi kazaka kubone ukuthula okunje esilindweni samabhasi erenkini.
Kulokhu kuyasihlolela, asazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo. Vela kuzange kwenzakala iminyaka yonke le nge-Easter. Konke kwakugcwala amabhasi lapha, kunje kade singase sitshayisile sesikwazi ukuthi le mali, kodwa kasilasenti.
UNkosazana Samukelisiwe Ndlovulayo befuna ukuya eKhezi.
Mina ngiyathenga ikhanda imali. Ngani ngoba mazoqeda iviki yonke awuthengisi lutho, and then kunjalo uma uthengisa uzokuzothengisa into yedola esitendile ufuna ukubhadala urenti. So ekhaya kulogo kwami lokhulu baphatheka kubi ngoba babekwazi ukuthi umntwana uyasebenza, umntwana uyazama etown, but ngama-holiday sehlule kubehle ukuthabu ekhaya. Hhayi kathi siyibomile, sazama ukuhlanganisa imali ngoba komile.
Umnumzana Vusumuzi Ncube ubethwele impahla eziningi esiyabona abantwana enkayi, wehlekile ukuyabona umndeni wakhe ngenxa yenhlawulo ekhubuleyo yokugada ibhasi.
Kunzima kumnyama ngenxa yokuthi nanga impahla zakho zigadi nasalibhasi sisuyile. So I would think as cut the nine, the men to have a ticket, according to Messi Patasam, Kadeska, and Craig.
Kulu, Peter, Quata, Ramiran, Amatumas, Commissar, and Sun 75. Ubefisa ukwedlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kasayi kuyabona isalwa sakhe emanxeleni
ngihamba njani ngala mali akule mali ndoda ngihole izolo ngafaka imali ebhukwini efonini i-100,000 ndathi ngiyayitshintsha kumasinje basi yabonika $55 uphile njani baba ngesimo esinjalo ngihlala lapha eMtumbana kula magethi amanzi ayizikhulufi zabantu abaswele nje wazithi nabazukulu abadliwa ngumkhuhlane ngizabafisa ngani bafisa enhliziyweni kodwa ngesimo asazi babo
amabhasi amaningi ahamba engagcwalanga uDobhisi Magendleni ibhasi eya eBhinga ibile abantu abangafikile ethumi phakathi umnumzana JP Mpofu ukhonda kithawo webhasi leyi
ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani enyangeni ezandleni ukhanya ngani abantu bayiswele imali bayikho kwayethi sibula kufanani lemiyakeni edlulileyo ya mbona kuyikuthi abala mali bayekariya ngobonke nabo abanye basala phakathi kobashumanyanda laphana kule ndonga zikalobhengula khona anyamalela khona selast
amakholo amaningi abuthela endlini zokukhonza uNkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kumhlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano uReverend Hussein Sibanda ohlaziya ngezombusazwe uchaza ngobunzima obuhlanganele ozulu
iphasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi oweZimbabwe uyehlile kakhulu abantu abaningi bebengalazi imali zokuya kumakhempu besiyaphandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakobulawayo ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela inkonzo zabo khonapha abantu abaningi siyakwazi sebephila ngokuthengisa njalo ungahamba emkweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babebaningi langeholiday
Ngimele Studio 7 igamra mung Ezra Jesus Banda.
Amagqwetha azimeleyo athele eZimbabwe lilakho ukusebenzisa imingcele eyasetshenziswa ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Uma umthethwandaba ungalandela kahle isisekelo sombuso welizwe ekuhlolisiseni isinqumo esihlanda kuthathwa ngumthethwandaba. Esithi kulomfutho okwethulwe libandla le-MDCT elithi iZimbabwe Electoral Commission kayidwebanga ngemfanelo imingcele emitsha yokuvota kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umthethwandaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa yisigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele luthoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
I-constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report ne-delimitation inxa ichallenge njengokuchallenge yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi
so leyo i-delimitation report iqhakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiye khangela ukuthi ama-constituents ethu ami enjani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe nguMonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court ingathi i-delimitation report yona le eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe yiyo i-delimitation report ezasetshenziswa. Loko ngabe sokunqabela ukuthi abanye abangazama ukuvusa amehlo ngoba ivelile ama-programs ayo abangazama ukuvusa amehlo bengatholi isikhathi sokuthi baye enkantolo ngoba i-constitutional court iyabe siyidetermayinini i-issue naleyo.
Usithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
I-application leyi ayiso application yokuthi ungacabanga ukuthi i-application nje ngoba iyi-application ingabe ilokunye nje okuthayamani okubuna ukuzifiswa. In my view i-constitutional that yona i-delimination report leyo egazethiwe yi-determination report ekuphuze isetshenzise. Siyabe sesibhelwe khanye, akula nto esingayenza. Yiyo yabe sizasebenza.
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela iZEC edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa nguMonzura lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Uhlelo Woza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe le ivangeli lokuthula lapha baphethe idlalade labo lokuqala. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha loludaba.
Kala ngabingelela nje bonke nje abalaleli ngidabuka eplampi esigabeni sika N okhame esigabeni sokusindisa ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angabe nesikhathi eside mbe 2021 lapha ngikuba manje sasine album eyodwa nje akuyiwe ngasho ukuthi abantu bayithanda impela ni album lebizwa ngokuthi VIP.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zingakazifaki ku-online, so zisatholakala khona lapha kimi. Kusho ukuthi i-phone number zam nabanye nje engisebenza nabo, futhi ngisebenza noBobby Udube kanye siqembu nje levangeli lokuthula la. Inamba zami zithi 073-694-1424. Uma ngabe bengatholi lapho bengangithinta noma ku 076-894-0465. Noma bengangitholi futhi nakulezo bengangithola ku 063-073-4300. Bakwazi ukuthi besithole nje lapho ingoma zethu ezevangeli lokuthula.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engasho ukuthi banalo phezu kwethu nje silivangeli ukuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga mpela kakhulu kakhulu ngokuthi bengakhathali, bengaqhubeka futhi bezifuna ingoma zethu njalo besisupporta kakhulu lokho abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje bonke abathe ukuthola leli album esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esibe nayo.
USambulo Moyo ehamba leqembu lakhe ivangeli lokuthula. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngomsakazo we-Studio 7 ofikise iminyaka engamathumi amabili ukusungulwa kwayo, 20th anniversary namhla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.